Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Le vuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolesine mhlaka 13 Nhlangula 2019 igama lami uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje kubekwa umoyi unkosikazi Mbayi Tsongrai Jaba eHarare.
Namhlanje njengebandla leMDC ligoqela ngobaba uAdvocate Nelson Chamisa sihlangene eGlen Forest lapha sibuka esibeka khona iqhawe lamaqhawe ethu umama uLimbayi Tsongrai Jaba.
Ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi nxa uhulumende engakhuphulanga iholo labo.
Amatitshala kuleli lizwe abasayenelisi okwamanje ukusebenza, isimo sibi. Amatitshala bafundisa belambile, abala imali yokugada besiye emsebenzini, kubi kakhulu.
Namhla siphetha ingxoxo yethu lomculi we-Afro Jazz Lembube uBlessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazavalelisa umoyi unkosikazi Mbayi Tsongrai Jaba obekwa namhla emathuneni eForest Glen eHarare. Umoyi ubhubhe kulandela ingozi emgwaqweni duzane leKwekwe lapho okubhubhe khona abanye bakhe ababili. Walaliswa esibhedlela kodwa kwehlula ngesikhathi kucatshangelwa ukuthi usesila. Umoyi unkosikazi Tsongrai Jaba indodakazi kamoyi uMorgan Tsongrai wabhubha nyakenye. Unina uSusan Tsongrai wabhubha engozini yemota emgwaqweni. Ake sizwe unkosazana Dabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, ekhuluma ngokubekwa kukamoyi.
Namhlanje njengebandla leMDC ligoqela ngobaba uAdvocate Nelson Chamisa sihlangene eGlen Forest lapha sibuka esibeka khona iqhawe lamaqhawe ethu umama uLimbayi Tsongrai Jaba osichiye enkangala. Umama obethembisa ukuthi uzaba ngomunye wamakhosikazi azabe emela amalungelo labomama, ozabe tshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi kuyenzakala ukuthi omama bamele izifiso zabomama. Simatolonzima njengebandla leMDC ngokulahlekelwa ngumama uLimbayi Tsongrai Jaba. Kodwa okusikhuthazayo namhlanje yibuningi bukaZulu obuye ukuzavalelisa iqhawekazi lethu esithi thina kithi yebonani ngemhlaba kawunoni njalo kawusuthi. Namhlanje usithathele iqhawekazi lethu, kodwa sithi njengebandla leMDC ligoqela ngobaba uChamisa, lezi nabantwana abalandeli bethu beMDC, leZimbabwe lomhlaba wonke jikelele, sithi hamba kuhle qhawekazi, indlela yethu sonke sizohlangana uma izikhathi zethu sezifikile. Njengoba sonke sisazi ukuthi emhlabeni lapha sivakatshile, esingakwaziyo yikuthi sizavalelisa nini. Hayi, hamba kuhle qhawe lamaqhawekazi.
Unkosazana Dabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye eseHarare. Ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi bazakhalela umsebenzi nxa uhulumende engakhuphulanga iholo labo. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Iziphathamandla ze-R2s ziveze lokhu emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe e-Media Center okwethula isimo sababalisi ngemva kokuthunjwa lokuhlukunyezwa komkhokheli we-R2s umnumzana Obert Masaraore obhaxabulwe wachiwa ethedaca enqunu waze wasizwa ngabalozwelo. ophethe uhlangothi olubona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa, gender and mobilization, ku-R2s, unkosikazi Mo Blessing Nyambara, uthi bazaphindela ekutshengiseleni ngendlela ezijiyeneyo uhulumende aze alalele izikhalazo zabo.
We are engaging with other unions to call for the second national shutdown.
Sikhulumisana nabezinye inhlanganiso zezisebenzi ukuba ziphatheke nazo ukhankaso lokukhalala umsebenzi elizwe lonke. Okwesibili lonyaka sikhuthaza uZulu ukuba enze lokhu ngokuthula, angaze avumela ukuthutheliswa luqalo oluzafilela kwabezomvikela. Sizokhalala umsebenzi okwesibili njengababalisi abafundisa emaphandleni. Nxa abanye bethu bengala ukuphatheka kulokhu esikukhankaselayo, ngifuna ukuthatha leli thuba ukuqondisa okukhulunywayo ngathi nasinabandla esilisekelayo thina. Singabantu abangelani lezombusazwe, siyinhlanganiso yababalisi, hatshi ibandla lezombusazwe. Likuzwisise lokhu, kasiyikuphumula kuze kufezeke lokhu esingakho phezu kokunakekela izisebenzi ngemfanelo.
Not political party, please take note of that. We will not rest until labor justice is realized.
Abe-R2s bathi kulamalunga abo phose angamachumi amahlanu 47 abahlukunyezwe ngabasebenzi abecatshile abohlangothi lwe-CIO bebuzwa ngokukhalala kwabo umsebenzi mhlaka 3 kusiya ku-5 yonale inyanga kaNhlangula. Abanye bamalunga awe-R2s abaphatheka ekutshengiseleni lokhu babikwa sebebanjwa ngamandla ukusayina amafomu atsho ukuba kabasoze bahlawulwe lezo nsuku ezintathu bekhalala umsebenzi. Iningi lamalunga ale inhlanganiso bathi abasela themba lenkulumo ezilokhe ziqhubekela phambili phansi komanyano we-National Joint Negotiating Council. Leyinye inkokheli yenhlanganiso e-Apex Council bathi ingasamelanga ibe khona sezikhundleni njengoba abanye babo sebakhethwa ukungena kumabhodi enhlanganiso zikahulumende. Umzekeliso kungunkosikazi Cecilia Alexander oselilunga lebhodi ye-NASA. Ngakwelinye icele, abenye inhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, bakhuthaza uhulumende ukuba alukhangelisise udaba lweholo. Unobhala jikelele weZimta umnumzana Tapson Nganunu Sibanda uchasisa kabanzi ngalesi sikhalazo sabo.
NjengeZimta sithanda ukuthi sikubike kube sobala kusizwe sonke ukuthi isimo somkhonomi saleli lizwe sesifike kusigaba sokuthi imfundo yakuleli lizwe iwe ize ibhazalale ilale phansi ngesisu. Amatitshala akuleli lizwe abasayenelisi okwamanje ukusebenza, isimo sibi. Amatitshala bafundisa belambile, abala imali yokugada besiye emsebenzini, kubi kakhulu. Yikho siyakhuthaza uhulumende ukuthi akhangelise lolu daba masinya njalo angadonsi, angachithi isikhathi.
Usibanda uthi akusensuku zatywala izifundi ziswela ababalisi esikolweni xa uhulumende engasalulungisisanga lolu daba lweholo.
Izililo iganga lonke leli, ilizwe lonke leli, lanxa ungaqonda ngaphi, Mzarabane, Tulipasi, Tsholotsho, Bhinga, kubi. Abayenelisi khona nje ukuzifida nje, let alone ukufida imuli zabo. Yikho ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende akhangele lolu daba masinyane. Njalo sinanzelela ukuthi izinkulumo zokukhulumisana lohulumende zethebulini, kodwa ke sithanda ukukhuthaza ukuthi uhlupho olukhona kathesi alusadingi kudonsa, aludingi procrastination. Lolu luhlupho oludinga isolution emasinya. Sikhuthaza ukuthi uhulumende abuye lohlelo lokukhushina amatisha kungakaze kube late, ngoba masinyazana nje kungakafika isikhathi esinganani uZulu angamangali bona amadlala bangase kwesikolo.
AbeZimta bathi bakhathazekile ngendlela ingxoxo phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe phansi kwe-MJNC ziqhuba ngayo. Lumsakazo awusanelisanga ukuzwa umbono wabogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary phezu kwalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kweZimbabwe namuhla. Uhulumende uthi ukukhulumisana lamabandla etshiyeneyo akutsho ukuthi usebumba uhulumende omanyano. Uthi lokhu kwenzelwa ukuthi abantu basebenze ndawonye. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. Iphephandaba le-Chronic libika ukuthi isikolo se-John Tullock High School sesibophisa uhulumende kulandela ukuncitshwa kukambalisi odabuka kwele-Canada amaphepha okusebenza elizweni awe temporary employment permit. Umbiko osanda kwethulwa inhlanganiso ye-Minority Rights Group uthi ilizwe leZimbabwe likhanya lingelinye lamazwe ehluleka ukulondoloza ilungelo likaZulu kwezamasiko, ubudlelwano bemihlobo lokunye okuthiyeneyo. Lokhu kubikwa liphephandaba The Newsday. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Yebo manje ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume konke lifisa ukusitshela khona. Liyakwazi ukuthi kumele liyenzeni, kumele uthatheke ifoni yakho kumbe ke umakhale kukwini ufitizele lapha ukuthi audio usithumezeleke umlayezo wakho. Usithumezela kunombolo ethi 012-465-0318. Nanko kwethulwe ngabanye abantu namhlanje.
Ilizwe lakithi laseZimbabwe azoze lafa lalunga ngitho kunini. Ngoba izinto zakhona zonke zenzakala ngendlela egcwele ubuhwaba. Abantu bakhona bonke akula ovumayo ukuthi abe ngaphansi komunye, bonke bafuna ukuba yingoyiboyibo. Pho kuzolungiswa kanjani? Okhulumayo ngulakusonjabuza kuseJohannesburg kweSouth Africa.
Hallo, injani? Ngikhuluma noMahlekelela kuStudio 7. Kanjani abantu khona ngapho? Udubo luyaphambili ngapha kithi. Indlala yemali, izinto ziyakhwela, ziyakhuphuka, azivumi, azivumelani labantu. Indlala ebantwini, hayibo, hayibo, uhulumende kathi wenzani engasikhangeli. Akula mali, akula manzi, so asisakwazi ukuthi senze njani. Sibambe ngaphi, bantu. Sicela usizo, uhulumende angenele.
Izanu isibona kungcono ukuthi bopha abantu. Ama promises abo wonke ababe wafakile ngesikhathi sama campaigns asevelile egcekeni ukuthi kwakungamanga kuphela. So now abantu they are going back to the same people besiyababuza ukuthi khona lathembisa lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. So kwehlule. So the only thing asebengakwenza ukuvalela abantu, echaya abantu, yikho lokho kuphela abakwanisayo. And usokubonisa ukuthi khona nxa kukhona lokho abakuchoya abathi khona kule hidden hand or opposition yenza lokho lalokho. That means that hidden hand is more powerful than this government. Lama intellectuals akhona ukuchabanga sebebawisile, sebebabonisile ukuthi khona they can't run a country.
Linjani lonke alele beStudio 7 abasanga beStudio 7. Lilokho ngidanile. Zake mbale nansi enye indaba la eka Kabuko. Nansi ilizwe lonke lendeswa ngefu elimnyama sakusungula kuNtulikazi ngo-1999. Intaba enkulu ubaba weZimbabwe yakhothama okanyongolo wayengumthunzi wezwe lonke, kungakho abantu bagwaqa babuthana emagumbini amane omhlaba. Izililo zagcwala indawo zonke, sihambile omunye wakhe namhlanje. Kamangaza namhla enkaya kugozela abadala babathi khona ma kusenzakala nje utsho ukuthi kufe umuntu omkhulu uDabengwa ubaba wethu lala ngokuthula Dabengwa. Lokho lokudana yini uJP Mlondo.
Injani basakazi bomsakazi wodumo Studio 7, mina igama nguPaul Ndodana lo. Shuthi ngokuhlala ngihlala eSouth Africa eJohannesburg ngomsebenzi. Mina okusenhliziyweni yami ikakhulu okwanamhlanje nje ngithanda ukuthi ngisho ukuthi ngidabukile ngendlela uhulumeni ekuphule ngayo amafutha okuhambisa. Ngizisho into ezinjengabo-diesel, petrol, kuyafana nalezo. Le nto le kimi ibuhlungu ngoba ngithe ngifonela abantu ekhaya bengitshela be-VTH ngendlela into esikhupheke ngayo since uqale ukumemezela ukuthi sokhuphuka amafutha. Le mashopu uhle kwakhuphuka zonke izinto, into zisathengeki, abantu abanamali into zisathengeki. Laba imangoda sihamba kwabo $8 sithi yakhuphuka ku $15 and abantu abanayo leyo mali ukuthi bangakwazi ukuthi babhatala siyali vele ukuthi lizalela mali, but sokusiba wethu ngoba namanje ibhondi nohleli abalisebenzisayo alisenamsebenzi eliwenza ngenxa yokuthi lalo selivuka litshintshile. Namhlanje singagada nge-$15 kusasa kade nge-$20 kusasa ukade nge-$40 yabona ukuthi vele awusacaci ukuthi kahle kahle kumele abantu baphile kanjani. Ya yikho nje kuningi naka ungalikuyangikhathaza.
Ngaba ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Uyakwazi ukuthi kumele wenzeni? Kumele ufitizele ku-WhatsApp khonaphana ungani kuyisibhono ngokuthi-ke ukhulume bese usithumezela-ke umlayezelo wakho kunombolo ethi 011-202-465-0318. Sike sikhangeleza kwamanye amazwe ngamafitshane. Asevuliwe amabhizimusi eSudan kulandela ukugijimisana phakathi kwamasotsha labantu abakhonona ngohulumende omutsha webutho. Abatshengiselayo basusa umongameli Omar al-Bashir esikhundleni besithi ubusa abantu ngochuku. UCraig Hicks ohlala eNorth Carolina wadubula abantu bokholo lwesimuslim ababili ababesanda kutshata usegwetshelwe ukuthi ahlale ejele impilo yakhe yonke. Kuhlandla lapha esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoxa lo Eugene Ncube omunye wabatshaya umculo wokulibazisa uZulu. Unqobe abanye abambalwa kumncintiswano obizwa ngokuthi Clash of the DJs. Sixoxelaye esembukisweni weZim Expo osanda kwenziwa eChicago.
Bengidabuka enyathi.
Enyathi ngapho kwakhona baba.
Enyathi kokhulu umtshana. Ungithi ukhulu umtshana because induna yethu vele ngukhulu wethu.
Aha, ngukhulu wakho sibili qoqo sibili.
Hayi. Kasubu but uncle uncle wethu
hantsho phela.
Yeah,
so wena lapha ke emeli Canada wenzani?
So mina ngise Chicago kathesi eAmerica ngivela eEdmonton eCanada. So si ubaba wethu wasi introducer lapha ngoba yena wahlala eDallas. So ubaba wami ngunqoba wa introducer kuzime expo nomngane wami ukuthi siqase ukubona lakho kwenzakala eAmerica impilo eziphilwa ngabantu lapho. So
singathi kathesi-ke wena umsebenzi wenzayo ngale kwini?
Mina ngiyi-power engineer eCanada. ECanada ngiyi-power engineer, yimi engi-operate ama-boiler, yiyo a-create i-steam, i-steam ngese-heating, i-steam ngese-cleaner i-equipment yama-surgical suite. So nxa siba le-operation, i-equipment leyana abalayo iyabe igezisiwe nge-steam kwenzela ukuthi kungabi le mkhuhlane e-spread akalayo.
So wakufundela kakhulu khona?
Konke ngikufundele eCanada. Ngabuya lapha ngile 14, ngangisana ku-10 or 14 years. Sengile 24 kathesi. So ya sengisebenza, it's been 3 years ngisebenza.
Kuyasebenzeka kwa?
Yeah, kuyavuma sibili. Lokubuya lapha ukuthi ngizobona lapha nakho yikho umsebenzi yomvumela ukuthi ngikwazi ukubuya ngizobona abanye, ngihlangane labanye, ngikompite la ku-DJ ya competition.
So singathi-ke ungazusiya phambilini i-future yakho emenje?
Hhayi, mina okwami ukukontinue ukuthi ngitshengise abanye bethu ukuthi lathi siyakwanisa ukuhlangana labanye, siyakwanisa ukubuya sizonqoba entweni lezi. So lathi sabe sikhona siyakwazi ukwenza konke okwanisa ukwenziwa ngonke umuntu and siyakwanisa uku-adjusta to any situation.
So ngizwa kuthiwa-ke uyakuhambe amaparty lawa kuthiwakuyini amadaipa kuthiwakuyini
ngiyakempleya kuma-daipa party kule mtshado kulama-organization abalawo but i-daipa party njengoba seliqambile i-daipa party yi-baby shower yabobaba. So i-baby shower yabobaba lana yikho lapho qasa khona ukubambana umntwana engakafiki abadala abangabobaba bayahlangana balayana bayashare imbono yabo vele ugcineni umntwana ugcineni umama and then sibe sasupportana ngokunikana ama diaper, ukunikana ama gift cards amancane nje
awema. So baba abanye ababuyile ama diaper ngasiyopho.
Well, kule two, kule huggies, the pampers. So 50-50 chance ukuthi umama uzathanda.
So bathi kalichira umama phela ukuthi hayi sathenga ama diaper
esithi thina. Yeah, then abadala abadala babe sebekwazi ukuthi hayi vele mfuna i-huggies ibelayo. But okukhona for sure i-music. I-music izabe ikhona. So kuzabe kuchaya ekhaya, kuzabe kuchaya egoli, kuzabe but i-music izabe ikhona.
Abantu bakudinga bakubona manje.
Mina ungangithola ku-Facebook King Raw, but ibizwa yami ngu-Eugene Ncube. So we are type of Eugene Ncube uzangithola.
Yeah, Facebook la ngapi?
La ku-Instagram, ku-Instagram @EUGINE and then _ Raw, RAW. Uraw lwana ngafuzi nikibize ukuthi Holy Hlahla njengomandela, but hayi laliyabalini.
So baphinde futhi abantu ukuthi bebekwazi
@EUGINE _RAW.
Sawangkulu-ke mfowethu ungathi nokusasa
u-Eugene Ncube utshaya umculo wokulibazisa uZulu. Sixoxelaye eseChicago khonapha kule Melika. Okwamanje soke isikhathi sokuthi sikhangele okwenzakala kwele Melika. Uqhubekela phambili umkhankaso wokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020. Abancintisa kukhetho lolu abagoqela umnumzana Ben Sanders okubandla lama-Democrats labanye bakhe abambalwa bahlasela umongameli Donald Trump besithi usebhidlize isimo seMelika. USanders uthi kugcwele inzondo okwamanje kwele Melika ngenxa kamnumzana Donald Trump.
The United States must reject that path of hatred and divisiveness and instead find the moral conviction to choose a different path.
Kumele sehlukane lenzondo lakho konke okukhulunywa ngabantu abanjengo Trump. Kumele sibe lilizwe elilabantu abahloniphekayo.
A path of compassion, justice and love.
Kodwa umnumzana Donald Trump uthi abantu abalenzondo ngabalandeli bebandla lama Democrats.
Every day the Democrat Party is becoming more and more unhinged and more extreme.
Sonke isikhathi ama Democrats atshengisela ukuthi sebephambene ingqondo. Akungimangalisi lokhu.
They're going crazy. Do you love it? I sort of love it.
Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama laye oncintisa kukhetho lolu uthi uTrump nguye ophambanisa ilizwe leMelika.
Not talking about him personally, talking about where I disagree with the issues, why he's doing such damage to the country.
Angihlaseli uTrump ngokwakhe, ngikhuluma ngezenzo zakhe. Akusimlandu wami ukuthi ngikhulume ngaye.
That's totally different than attacking his character or lack thereof, if you argue that is not my job.
Omunye okubandla lama Democrats unkosikazi Kamala Harris uthi banengwa izenzo zika Trump.
We have never stopped fighting. We have never stopped fighting. And that's why we are here today. And that's why we are here today. We are here knowing we are at an inflection point in the history of our world.
Kasizake sime ukulwa yikho silapha namuhla. Siyakwazi ukuthi ilizwe lethu liyabhidlika. Silapha ngoba umbuso wethu owe democracy usukugudekile. Lokhu kasizikaze sikubone.
We are at an inflection point in the history of our nation. We are here because the American dream and our American democracy are under attack and on the line like never before. And we are here at this moment in time because we must answer a fundamental question. Who are we?
Kumele sibe zazi ukuthi singabobani. Kumele sibikele abantu bonke emhlabeni wonke jikelele ukuthi singabobani. Bantu beMelika singcono kulalokhu. Akusilo lizwe leMelika lapho okuthuka khona abethula imibiko
lezindaba.
America, we are better than this. We are better than this. When we have leaders who bully and attack a free press and undermine our democratic institutions, that's not our America.
Sebesedlula amathumi amabili abancintisa kukhetho lukamongameli abakubandla lamademocrats. Okwamanje umnumzana Donald Trump uzimele yedwa, akula ukhanyangazani uzancintisa ukwenzela ukuthi amele ibandla lama-Republicans.
Namhla siphetha ingxoxo esiyenze lomculi wembube kanye le-Afro Jays uBlessings Nqonkomo oqambule insingizi. Uqembu njalo elibizwa ngokuthi i-Black Messengers Afro Band.
Ale iti setele le baba, nanti ano Black Moses Weso, baba, kuma ngoti, amantu se awona akula tamishale nipati, kula mta ngafuni uvo moti ba awona. So nga wazu onile, ya kwela ubaba, oto zini setele le, oto zini kwele pambi. Zeti njalo iti kulula umuyo wako, oba kwe, kule ya kul, oto setele le. Abalandeli bami abamhlaba wonke nje mina sengu music okweminyaka engamachumi amabili lanhlanu njalo ngiyazi ukuthi kubantwana ngade besinceda besilandela mhlaba wonke lo ngiyabonga kakhulu. www.blackmessengers.com kumbe lihambe ku www.insingizimbube.com. So nxa uthi umuntu bakwanisa ukungithola kumbe ngabe useZimbabwe ubele useJohannesburg lo kungaphi, Musicam ungayithola ku-iTunes kumbe ku-Amazon ihlala ikhona.
Yes, isli ubona ndiyuzwa njani umculo ke ka Blessings Ngqo umfokankomo. Singakalugqibi uhlelo lwethu lamhlanje, wothi sikhangele indaba ekade sikhokhela lamhlanje. Kubekwa umoyi unkosikazi Vimba itswangela ijaba eHarare. Ababalisi bathi balakho ukukhala umsebenzi nxa urhulumente engakhuphulanga iholo labo. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu olamukwa manje, oluvalelisayo ngoKip Stube.